Yazi uma ngilalele sisepalamenti amajira amabili edlulayo sasicubungula udaba lalo lunjalo. Basukuma uNomathemba weMatsouth ekhala ngokuqhathwa kwabantu emankampanini naseMatsouth, wabamba u-OK leChopis esithi yena uChopis usebenza ama-India yiwahamba siyajenzisa amatroli nxa esengcolile. Wayabamba udaba olwahlaba sibile emlilini olwezibhedlela esithi kulabomongikazi abesezibhedlela abelapha izalukazi abadala bethu besebanika amaphilisi ukuthi bayanatha ezindlini ngodubo lokuthi kabazwanani nendima abakhuluma ngayo. Ugogo bagcina bephambanisa ukunatha amaphilisi abo ngoba babetshele ngolimi abalongabalusisitini. Kuvame kakhulu ngapha emaNdebeleni. So nxa sokungena edinga sokutshengisa ukuthi uhulumende waseZimbabwe akahloniphi amasiko lendimi zabanye abantwana baseZimbabwe esephula isisekelo sombuso esicacileyo ngendimi ezivunywayo kuleli lizwe eziyi-16 and ezinye zendimi zonezo kulesi donga.
Liyake likhulumisane yini le komiti yedale ekhangelane lalolu daba lezemfundo kumbe yena umphathintambo wezemfundo seleke lathola yini ithuba lokukhulumisana laye ngalolu daba?
Esikhulume sadinwa ngalolu daba kukhanya uhulumende kayisiyo yinto emhluphayo leyo yinto engelandaba. Esizamile ukuqukaqhuka sikile kodwa ha kuqamukele izindlu izigodi endlebeni. Okutsho ukuthi ontanga balesi sikhathi ikusasa yabo yendimi zabo namasiko kuzacitsha nje kube yinto eyake yaba khona kodwa kungela muntu olobufakazi obukuthi kwakuvele kukhulunywa kuthiwani. Uyakhangela kathesi amasili la ayakhala indaba naleyo ukuthi bacitshelwa amasiko.